Thina kathesi siyaxoxisana lohulumende njengoba nje kuyisikhathi sokuthi uhulumende aphume lesingathi yi-budget. Ngoba i-budget yiyo esingathi iguide kumbe enze ukuthi umkhonomi wethu uhambe uye phambili. Kufana lama-member e-parliament ukuthi njengoba yibo abangena e-parliament ixoxisana lohulumende, ixoxisana lo-minister we-finance ukuthi yiphi imithetho abangayifaka yiziphi inhlelo ezingafakwa nguhulumende ezetaxi, ezokuthi umkhonomi uvuke uye phambili, ezeproduction ezingenza ukuthi i-economy yethu ihambe iye phambili. Yiwo umsebenzi esiwubambileyo khathesi. Kuningi esikubhalayo, esikunika uhulumende, esikunika iphalamenti ukwenzela ukuthi baxoxisane i-economy yethu ivuke iye phambili.
Ngambe inkulumo lezi ziyanceda na?
Inkulumo lezi bona ngathiwa kula lapho ezifika khona zingadluli ziye phambili, ngoba uhlupho ngathi udubo lukhona olukhulu eZimbabwe ludubo lwe-legitimacy kumbe singathi yi-politics. Ama-elections ka-2018 ngahambanga kuhle. Njengoba engahambanga kuhle, lokho kutho ukuthi kulento eziningi okumele zilungisise abantu ababezikhangele ezenza ukuthi ama-investors kumbe laba ababuya le mali bayesabe ukufaka imali yabo kwi-economy yeZimbabwe. Lokhu kwenza ukuthi into eziningi nje zingasebenzi. So ekuxoxiseni kwethu lohulumende, siyamtshela ukuthi kuqakathekile ukuthi upresident welizwe axoxisane lomnumzana Chamisa owebandla le-MDC. Yikho kuphela okuzenza ukuthi ku-create esingathi i-environment eyenza ukuthi i-economy ihambe iye phambili. Nxa lokhu kungalungisanga, kunzima kakhulu ukuthi mbone ukuthi ilizwe lingalungiseka kumbe i-economy ingalungiseka ihamba siya phambili ngapho. Uhulumende ulenhlelo eziningi azifakileyo, kulenhlelo eziningi azizamayo. Uminister we-finance uMthuli Ncube kulokunye okuningi akuzamayo, akusebenzi. Ngoba indaba emqoka yi-political legitimacy. Kumele uhulumende axoxisane laba mabandla, baxoxisane betshelana iqiniso ukuthi ilizwe singalilungisisa liye ngaphi.